zombili-ke i-supplementary budget ka-2020 le-2021 budget zivunyiwe nguhulumende. Okwakhathesi i-City Council isazama ukuphuma loluhlu lokuthi i-2021 budget ezincwadini zabantu iyabuya isithi yimalini. Kodwa kumele abantu bakuzwisise ukuthi kuyona linyanga kuzabuya-ke kule jogo elikhulu lomthelo ngenxa yokuthi emalini kade vele beyibhadala kuzangezelelwa enye 372%. Ngamafitshane-ke okade ebhadala phose njengami 208 RTGS ngenyanga ukhangelele ukuthi uzabhadala ama-950 kusiya phezulu ngenyanga. Leyo yimali kade kumele ivele ibhadalwe kususela ngo-Okthoba kumnyaka ophelileyo kusiyafika ngo-December i-supplementary esingathi ngeyokungezelela kuze kuyephutsha umnyaka ka-2020. Kube sokusithi-ke eka-2021 yayivele i-421% ngangaphambanisi. So ngokunjalo-ke abantu bakhangelele ukuthi phezu kwe-950 yona leyo vele abazayibhadala kuzaba lenye futhi imali ezabhadalwa. Njalo khonokho futhi kuletha imithelela yokuthi nxa kade ugcine indlu yomuntu mbe kade uqhatshile endlini yomuntu, umuntu lona la usebuya usezokukhwezela imali yokuhlala endlini yakhe ngayona leyo percentage njalo. So nxa kade kuyikuthi enxa yohlezi endlini yomuntu uzibhadalela 500 RTGS, kathesi hhayi umuntu usezabuya kozokhwela enxa yakuthiye kubo 2000 ukuze la asale lokuncane kokudla lemuli yakhe. Incwadi zikaJanuwari vele ziyabuya sezithwele imali le-supplementary ngingaphambanisi futhi kungabuya sokule mali entsha yona le ka-2021 vele ibhajethi ngoba u-2021 la ule mali yakhe. So lijogo elikhulu kakhulu abantu basebunzimeni.
Sinanzelela ukuthi lokhu kwenzakala ngesikhathi uhulumende esefake i-lockdown. Zithini izakhamizi ngakho njalo liyake likhulumisane le-council ukuthi kwenziweni ngalabo abangenelisi ukubhadala?
Uyakwazi ukuthi iningi labantu, iningi lezakhamizi koBulawayo liyazisebenza, kodwa kathesi kuzisebenza kwakhona kusuka kube nzima kakhulu. Siyakwazi njalo ukuthi silezalukazi lamaxhegu, silazwe intandane abayibo abantu abathwele nzima ukuthi bathole imali. Imali le nxa uyikhuluma usithi iphose isondele ku-1000 RTGS nxa ungathi uyayisebenzisa ubona ngani kuthiwa yimali encane, kodwa ukuthi uyithole-ke yimali enzima kakhulu ukuyithola ikakhulu nxa uzisebenza, ngoba kathi imali yakhona uyabe uzayithatha ngathi njengoba kathesi abantu bonke bahlezi ezindlini, akula muntu ovunyelwayo ukuthi aye zama lapha laphana. Abantu baku-lockdown njengoba vele kathesi ungakhangela inani labantu ababhadalayo lilutshwana kakhulu. Kuzoba njani-ke nxa kuyikuthi imali siyengezelelo? Njalo sokuzabangela ukuthi abantu abaningi babe lezikwerede, bagcine bethathelwe ngimpahla yabo esezindlini. Abanye njalo kule ngozi yokuthi izindlu sezinga-athathwa, sikhangela lokuthi kathi very service abantu abayitholayo ku-City Council kathesi kuyini. Amanzi abantu bazikhele emachibini esikhathini esiningi, i-refuse collection kubuthwa kwezibi lakho kakukho. So i-service versus imali okumele abantu bayibhadale kangangani kuthiwa kakuhambelani.